ngilindele wena ningenzani indoda engalali ngilungisela wena ningenzani indoda engalali ngilungisela wena ningenzani indoda engalali ngilungisela wena ningenzani indoda engalali indoda engalali indoda engalali indoda engalali
namakanjani ungakhohlwa la uphuma khona
Ngilungisela wena ningenzami indoda engalali 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 indoda engalali
I love you. moremusic@morefella.com.